Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 6 kuzibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumilane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kulabathathu bakuleli abagalule bafela kulimpopho eBaitbridge bezama ukuchapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBalagwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe yilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8,737 kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,051. Amapolisa eBaitbridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngomvulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxe lomfundisi uSeni Spanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke lapha eZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminimizi abazama ukuthi badingele abantu ababo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khona ngale goli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana eyokuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanisa ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweni amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa njalo bebabise abasela ngemuva ngaphe Zimbabwe abaningi kakhulu ikati njalo sibona limfanekiso ebulenjini eyabaningi abachapha lomfula izulu linile kangaka kuyingozi angibona into ikhulumisana lathi njengamazi babhenza ukuthi kuyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phe Zimbabwe kwanise ukwanela wonke umuntu into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elile notho langwaye linjenge Zimbabwe okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona platinum okukhona izinto eziningi kutsho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulabalutshwana ababeyi babasuthayo abaningi belamba leyo ndaba imele ilungiswe yithi thina abantu beZimbabwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi aze athathe ingozi kumbe agcine egalula ezama ukuchapha engene egodle
abanye babantu abeqala umfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama-passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa
kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga ngakho kuyadingakala ukuthi yona i-passport ngayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanjengoba nxa umuntu esiyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha eZimbabwe iqinisiwa ngani ligolide yikho abantu sebe hamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi bengene egoli njalo-ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athole amaphepha ikakhulu ngapha emathebeleland siyazithi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusozeuyithole leyo passport ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports
umfundisi useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe yinhlanganiso yeibheji likazulu eBhalagwe ngomfumfu lidi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili. Lenhlanganiso ifake ilitsheleli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezuzwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa kuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imizila yeroli abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakufuthi yikho abakucabangelayo esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lomphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa lokhu ungasiboni yini leso sidingo
Ngiloke ngikholwa ukuthi uyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngizakuzwa abanye esisebenza ndawonye lazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba lomthandazo odwa ugcwele abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba bayabhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli ozimisele, okutho abanye bakhe whether ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zebhalagwe, ayisizo zakhamizi zemathebeleleni ezikwenzileyo lokhu. Kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthiwe udaba lombhuqazwe kalukhulunywa kukhululekile, hhayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efananayo, okutshenzisa into ngabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umdumo bathi bawuzile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho kodwa bona abantu bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ngomqondisi wenhlanganiso yebhethulika zulu, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abasendlini ngayinye bangaze baminyana. Ngitsho yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi akumele babe khona ezikolweni lengezwe. Okwesibili lokho kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele-ke ibhajethi yezemfundo ivelona ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le ekhona kathese ngiyibone idlalela ku-14% ikhuthile sibili, phosa ngaye ithe yengeza amanye amaphesentage ayisishiyagalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ukubonile ukuthi ngakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasephongukukhamela yena kwaloko alakho kuncunyane. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ngama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqhashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa. Kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangelele na uthini. Thina esikukhangeleleyo njengenhlanganiso yezimpobethi association ukuthi nxa amaklasis la esilawo kathesi singawaqhuma kabili, sivele sabe sifuna inani lababalisi abangalabi silabo kathesi. Okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho nje ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku 130,000 siye ku 260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi-ke iclass ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku 20 loba ku 25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingaze laba baningi kakhulu. Nako phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi, kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe babaningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lonokwalo labe likhula nalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungasingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefunda ukulinganisa isikali sakhe kathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar. Ibe yimali ethengayo leyo, kanti-ke njalo le nani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwesi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngompalakazi umnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiliphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey wakoKhumalo ngizalwa eLupane eJojolo. Sakazi udaba engilo lendaba lamapassport, ama-e-passport lawa amasha. Mina kuphuma amapassport amasha kanje noma e-passport. I-passport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olushiywayo kudaba kubanda le-ZANU-PF eliphetheyo no-Minister wa-Home Affairs uKhazeme Kutwangubane uKhazeme Kazembe. Ngithi disiphatha kanjani uhulumende we-ZANU-PF leza passport amasha singathola passport esawenzayo. Ngeza passport abantu bami nami namanje aphumanga abantu abakufunda ngamaphepha angalungayo e-South Africa but ngapha lapha passport imithi bathola ama-student permit namanje angaze aphuma passport akhona. Ngihlukumezekile kwe-South Africa abantu abafunda nzima but raise imali ezijiswe each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa i-government yesiphethe ye-ZANU-PF. Ngithi awayisinikeze ama-passport bezinezima zethu uhulumende we-ZANU-PF ongasuthi imali zabantu ukurobha abantu abantu behlupheka abantu beZimbabwe manje ba cross amaborder up and down behlupheka abantu akawazeli buhlungu na uhulumeni weZimbabwe uhulumeni weMDC zwelana buhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alila into elikhulumayo liqembu nje lifuna ukuvotelwa lingaseselutho ngithi papa man bantu bomthakazi ngalama party amabili lawa iZimbabwe neMDC akulanto abayenzela abantu bemathepeland nje abantu baZimbabwe nje akulanto abayenzelana ngaphandle ngokutshontsha izimali nokuhlumiza abantu kuphela manje sihlungizwa amasosha sihlungizwa wonke umuntu eZimbabwe akulabo esizoyikhuluma sihlukumizekile lezwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe life matter or umthakazi life matter akuphele konke lokho
Salbona and Salbona Salas Studio 7 in Avalade Wonke. Happy New Year, San Bongela, Avangele, Kulungula Vines and Mosa, Singati, Nagavan, Yago Musling, Yago is Bussis or 22, even as Bussus knee. A being a little officer and Goma Lambus. Is a Tanda, Mafishan with the couple is in the Venice Natal Zona, Izo Law, Nizu Sanda is Kameko, Zabe Vandalis and PF Avancha, Avatala, Izalgaz Gulla, Ziz Kali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala iyakhala mina ngangithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi kogu wami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ugogo kwamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizuba kumoya omunye eba exolisa laphana ngathi ngumuntu omdala ke futhi unenembezi akadeserve ukuba sebandleni leZANU-PF ngoba abantu bebandla leZANU-PF afe unembeza ngenhliziyo
Kamili Nkomo siyabulisa lonke ba Studio 7 Kamili Nkomo kini lonke bantu ba Studio 7 bonke hlobo Besibisele indaba ezimnandi kodwa ke into esiyicelayo sicela into ingene kumnankakho engathi siyamzonda yena engayizi kahle sicela ukuthi naye ezwe isikhalo zethu kube izimpako yayiyizimpako kanti ibulawayo kwakukoduthu ziyathunga kanti sizokukodezethi khona ukuthi siyenze njani njengoba sesigcwele umhlaba wonke lo umhlaba wonke sesiphendukele la usisikhaqaza sesiyiboy bani siyacela ukuthi ke sibonelele lathi lami ngiyabonga
ikhulu linjani wemzalwane xabanisa abanye ba molweni bantwana benkosi hlabezulu omuhle hayi siyabonga inkosi 22 oye 2022 oye ngilithanda nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town oBulawayo impowenzi kezi lupane wange efolosi sikhona eHarare ke hayi ngiyalithenda bantwana benkosi awukho kubi ngithanda ngithenda lidalwa wamomuhle dalwa umuhle umfowethu mokeni nguwenyalaphana esibangani 1 ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda awubakithi ngiyazi kukhona umsele ngambulisanga ayilonke ngibibinyibele bakithi likhona ngiyakazi ngiyazi ihlubo zabo yephi kodwa fokani mask fokani mamaski bantu ligeze izandla zisanitize bantu umikroni khona upani lukhona lolo japhuke bakithi ngiyalithanda zigcine ngiyakomutsha moveni ngwenya edaluka
Sanibonani basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke nje bonke kuzindawo lapho kufinyelela khona umsakazo weStudio 7 nginombono omncane nenkulumo engilokuyizwa ikhuluma ngugawule lalo ubathi Joseph Chuma abathi bona ama-sanctions alethwa i-opposition party i-MDC Alliance right ngizibuza ukuthi mina ngoba ingekho ebusweni kungasiyo ephethelo iwabuyisa njani ama-sanctions ngoba kayikho embusweni bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela bayewavalisa bona ama-sanctions nawo afakwa i-MDC Alliance futhi ukuthi ngezinye indlela MDC Alliance inepower ukudlula iZANU-PF bona kabavume lokho ukuthi MDC inepower ukudlula iZANU-PF okunye futhi ngizama ukuthi ngicebise la amadoda angithi lawa athi afuna ukuqhuma ilizwe ngibona ngathi as long as kungela muntu wethu wemthwakazi oseparlamente. Akulanto engenziwa bafowethu, thina nje into esingayenza ukuthi sikhampenini kuphela sithule. Mina nginje la mizohamba ngiyovota, mpela ngivotela yona imthwakazi. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi asikhampenini nje ngoba silwisele ukungena eparlamente, singathi thina sifuna ukwehlukana leZimbabwe le mthwakazi le yodwa. Lokuyana kunzima, kunzima, kufuna abantu sebekhona ngale phakathi, kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabiphelele moyeni kuphela. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshu kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele-Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iParliamente mhlaka 6 ngoSibandlela nyakenye bezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Merrick Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo, njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iya phambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okwakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni obembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonoko, I think base beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty, whether Democratic or Republican, base bebabopha. So kwakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else, bebabophe people who are around him. Ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona, they already would have locked him up. Now try it was another country. But I think the sanctity of the country, the MIT heat division of the country, it's not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapho okhona, ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica, the majority has stood up, and instead of ukuchuchisa ukugijimisa ama investigations, they have done these things slowly, meticulously, but surely. That's what I would say ukuthi isifundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBeit Bridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kweSouth Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurahundi elifakwe inhlanganiso yeibhethu likaZulu eBhalagwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.